Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 6 Mpandula 2021 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Esikolweni sikhitshila akuna mntwana ongena esikolo engela face mask. I-face mask yakho mama ayimkwani umntwana lona yaku grade 1. Cela libathungisele ama mask abakwanayo.
Ngokuvula kwezikolo lamhlanje eZimbabwe ngemva kokuvala kwesikhathi eside ngenxa ye-COVID-19. Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantu babo indingeko zonke zokuzivikela kulolu bhubhane.
Njengomuntu omdala kungaba kuhle kakhulu ukuthi noma kuyikuthi unecala isigwebo sakhe asiyenze asekhaya lapho azothola khona abantu abamnakekelayo lapho ke kungayehlisa ne-stress, kungayehlisa nolaka elusebantwini.
Wayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Jacob Zuma usevunyelwe ukuyagqithisa isigwebo sakhe esekhaya ngesizathu sokuthi uphathekile emzimbeni.
Abantu bonke abahlukumezwa izanu umgabe busa bayazonda uma behlala bekhunjuzwa ngomuyi ngoba sinje nje nguye owafundisa umnankagwa ubucuku njengestudenti yakhe. Akulalutho esimkhumbula khona umgabe ngaphandle kokubhidliza inotho.
Sokuyiminyaka emibili lokhe wabhubhayo owayengumongameli weZimbabwe umuyi uMnumzana Robert Mugabe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ngokuvula kwezikolo lamhlanje eZimbabwe ngemva kokuvala kwesikhathi eside ngenxa ye-COVID-19, abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantu babo indingeko zokuzivikela kulolu bhubhane ezinjengama-mask, ama-sanitizer lokunye ukuze behlale bevikelekile sikhathi sonke. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labazali liveza ukukhathazeka ngokuvulwa kwezikolo ngalesi sikhathi eZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba libhekane yikuhlaselwa yi-COVID-19 kanye lodubo lokuqansa kwendleko yokuhlawulela imfundo. Umzali olwela amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi njengabazali bakhathazekile ngesimo sezikolo ngalezi zikhathi zokumelana le-COVID-19.
Hey, sibona ukuvulwa kwezikolo bakithi okuvulwa phakathi komkhuhlane ongaka. Besiya ezikolweni ezingahlanjululwanga umkhuhlane lo. Bengalama masks, amatishara angaholiyo.
Unkosikazi Thobekile Ndlovu, u-District Health Promotion Officer eMangwe, ngaphansi kogatsha lwezempilakahle, ukhuthaze abazali ukuba loba kunzima okungakanani, kabalungiselele abantwana ukuzivikela ku-COVID-19. Unkosikazi Ndlovu ukhuthaza njalo abazali ukuba bahlale belamanzi zikhathi zonke.
Senza kuya kithi abadala bomama sifakele nosigubhukiya emagedini emasangweni ethu emakhaya ukwenzela ukuthi abantu abafika emzini wakho bangene sebegezile izandla bangakuphatheli igciwane le-COVID-19. Angithi nabathengise emashopu bakusigubhukiya phandle bageze izandla bengene eshopu bangathengathenga na uthatha amanzane sobuhlikihle i-counter yakho ufikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Abogatsha lwezempilakahle baphakathi kwehlelo lokuhamba belimukisa uzulu nge-COVID-19 njalo bekhuthaza abazali ukuba baqhubeke belandela iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane njalo bahlale beqaphele izibonakaliso zalo umkhuhlane. Uzulu ukhuthazwa ukuba ayedinga ulwazi ngalolu bhubhane emtholampilo oseduze laye. Ngimele iStudio 7 ngiseKwite ePlumtree, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abogatsha lwezempilakahle babika ukubana kulabantu abalishumi lasithupha 16 abakhulelwe yi-COVID-19 izolo, abalikhulu lamashumi amabili lanhlanu babanjwa bele gciwane leli. Kunje sebeyizigidi phose ezintathu, 2.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala eye-COVID-19 vaccine lokhe lwaqalayo lolu hlelo eZimbabwe. Sebephose bafike izigidi ezimbili, 1.7 million asebehlatshwe ijekiseni lesibili. Njengawo wonke amazwe omhlaba, eleZimbabwe lokhu lilwisana lomkhuhlane we-COVID-19 loba nje kukhanya selisehla inani labatholakale baligciwane leli kulezi nsuku. Umkhuhlane lo wethusa abantu abaningi ngenxa yemikhakha etshiyeneyo emitsha eye-COVID-19 esihluma njalo nje ikhanya ilolaka ukwedlula eyakuqala esihlasela labahlatshiweyo ijekiseni yokuzivikela eye-vaccine. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Sekulemikhakha ye-COVID-19 egoqela i-Delta, Alpha, Beta, Gamma, C.1.2 leminye ethusa uZulu eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Abezempilakahle bathi kulakho ukuqhamuka eminye njalo imikhakha ngenxa yokuthi igciwane le-COVID-19 liguqulwa yindlela abantu abazama ukulivimba. Usikhuthamfundo Solayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Hospital, uthi i-COVID-19 ilakho ukubulala abantu abaningi abedlula ababulawa yifuleza.
Okunye kumele kunanzelele ukuthi njengoba salitshela ukuthi ifreza liyane yabulala abantu abaningi kakhulu ngo-1918. Njalo le ibubhubhane lolo solukhona lalo lufuna ukuthi luthathe imphefumulo eminingi. Ikubona lokhu elubuya libisa imikhakha emitsha ilandelana, njalo imikhakha le ikhanya iqina isiya phambili ilamandla ngokuthi ubhubhane lolo luzama ukuthatha imphefumulo eminingi yabantu.
Uthi minengi imikhakha ye-COVID-19 ezaqhamuka emhlabeni wonke jikelele.
Iyabe lokhu iqhamuka ilandelana okungapheliyo ngokuthi abantu asifuni ukuthi senze into ezilandelele ukuthi abantu sihlale phansi singaze sabe silokhu sihamba sithelelana. Le nto ngakuthiwa yenziwa umhlaba wonke jingelele ngesikhathi esinye ukuze ukuthi ubhubhane lolu luphele. Manje abantu njengobana abantu bafuna ukuyenza ikonomi le khona, bafuna ukuya ezikolo, bafuna ukuya ngaphi, ubhubhane lolu aluzoze luphele iminyaka le buyayo, njalo luzafika isikhathi sokuthi lufuna ukuthatha impefu leminingi kakhulu ngesikhathi esinye.
Ungwenya uthi abantu besebelandela imithetho yokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 kodwa kusobala ukuba lizamemetheka ngamandla kusikhatshana esilandelayo.
Okwakathesi ukukhanya kwehlile kancane eZimbabwe ngoba besifakelwe i-lockdown leyi kungavunyelwa ama-intercity travel, abantu bengahambi emadolobholeni. Labantu besaba kakhulu, abantu bafile kakhulu kathesi ngenalo uJulayi August, bafile abantu abaningi. Yikho abantu bayithukile bese beyilandela sibili khona kokukhulunywayo ukugqoka kusama-face mask lokungayenzi amaphathi lokungayenzi isiminyeminye bese belandela. Yikubona-ke inani lakhona lisehla lisiya phansi bese sinqoba sibili. Pho njengoba sokuvuke okutsha lokhu okunye kwe-South Africa lokho C1 C2 laba ayibhubhane elitsha lebhubhiswane lakhona. Okwakathesi njengoba abantu behlangana beqalisile njalo abantu sebethabile ukuthi sokuvuleka njalo, akuzaphinda futhi kusijaye lokho okuyinto akuyanga ndawo kukhona. Njengoba sakhuluma ukuthi kukhanya kuyinto okufuna ukuthatha imiphefumulo eminingi kakhulu yabantu, yiko nxa sihlangana nje sihamba sisiyale siyale siyabe sikuthwala lakho kulandela khonapha eceleni lapho okuhamba khona abantu, uzabona-ke inyanga ezimbili ezintathu ezilandelayo abantu sebesiwa njalo kwamagama.
Abanye abakhala ngomkhuhlane we-COVID-19 ngabaculi eZimbabwe. USendra Ndebele, umculi olodumo, uthi usethengisa imibhida lokunye ukwenzela ukuziphilisa.
Izinto zingakabi bad ngakumanaja ukudiversifya ukuthi ngibe lezinto ama-income streams amaningi, not only ukumelela awe-public performance kumba we-music selling kuphela. Banihleka abanye besithi besizothiwa nithengisa umbhida, but mina ngangikwazi ukuthi imbhidi uzangigcina phambili. Ngiyathengisa umbhida wami ngiyafuya iy'nkukhu zami. Kodwa kunzima sibili, especially this time, ukuthi lokhu kuthe kubuya uzange wanika i-warning kumbukuthi ukuthi kuthi khona kuqala nini, kuzotshaya ubani, uzange wasinika i-warning. So singathi umusa wenkosi yathi usigcinile isikhathi sonke leso ukuthi sesifike namhlanje. Even ama band members, it was so difficult for everyone. So sijekana.
Omunye njalo okhala ngomkhuhlane lo ngumnumzana Efidlela Ncube, isakhamuzi sakobulawayo. Uthi ukuvulwa kwezikolo kulakho ukwenza igcwane le-COVID-19 limemetheke ngamandla.
Igcwane le-corona lisesekhona, lisabulala abantu, lisengamemetheka-ke kakhulu kulalokho eliyikho khona ngokuhlangana kwabantu abaningi, abantwana besikolo. Kufe abantwana, kufe abazali, kufe ababalisi, kumbe bagule ngendlela enkulu. Ngakho kuyadingeka ukuthi uhulumende athathe wonke amanyathelo ukuthi bavikeleke bonke abantu abahlangene nezikolo ngandlela thile, abazali, abantwana besikolo kunye lababalisi.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abafika phose 4,482 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kusukela ngombimbido nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
South Africa umnumzana Jacob Zuma usevunyele uyaqedisa isigwebo sakhe engekhaya ngesizathu sokuthi akezwa kuhle emzimbeni. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Isikhulumeli sogatsha lwendaba zamajele kwele South Africa umnumzana Sinqabakho Nxumalo utshela bezindaba ukuthi ngemva kokuhlaziya imbiko yabodokotela ngempila kahle kaZuma, lolu gatsha luthethe isinqumo sokuthi ayeqedelela isigwebo sakhe esekhaya ngenxa yokugula.
Lesi sinqumo sithethwe ngemva kokuhlola imbiko kadokotela ngempila kahle kaZuma.
Umnumzana Zuma uqale kupika ngontulikazi ngecala lokudelela umthetho ndaba ngemva kokwala kulandela isinqumo sawo sokuthi ayiphendula imibuzo phambi kwekomishini ecwayisisa ngenkohlakalo eyenzakala ngesikhathi engumongameli welizwe. Lokhu kutsho ukuthi umsholozi uhlale ejele okwenyanga ezimbili kuphela phakathi kwezilithumi lantathu asiphiwayo. Kodwa kugatsha lwezamajele luthi noma egula esekhaya kuze fanele aphile phansi kwemithetho yesigwebo sakhe size siphele. Omunye wale imithetho igoqela ukuthi kwazakale ukuthi ungaphi ngaso sonke isikhathi. UZuma uselamaviki elalisiwe esibhedlela kodwa lolu gatsha lwalile ukuveza ukuthi ubulawa yini, lusithi kwenze njalo ikwephula ilungelo lakhe. Lokhu-ke sekuvuse umsindo omkhulu emabandleni aphikisayo esithi ngakukholwa ukuthi uZuma usegula kakhulu. Bathi lokhu kwenziwe ngoba ukubotshwa kwakhe sekudabule phakathi ibandla le-African National Congress. Kodwa-ke incithi kwezomthetho umnumzana Modidima Manya uthi kulilungelo lakhe uZuma njengezibotshwa zonke ukuthi nxa odokotela bengapha ubufakazi bokuthi usegula kakhulu akhululwe ayeqedelela isigwebo sakhe esekhaya.
Medical is one of the three forms.
Umthetho wokukhululwa lokhu uthi kufanele kwenziwe kubhekwe incwadi kadokotela ngesiboshwa esigulayo.
Loba kunjalo abanye baveza ukuthokoza ngokukhululwa kukamsholozi. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Tshabalala uthi vele kwakungafanelanga angene ejele.
Ngabe wahanjiswa ejele siyavalelwa ngamacala lawa ayi-armed steal and amacala amakhulu, ngabe siya-understand ukuthi hayi cha lapho mpela wayemoshiye. Kodwa nokuthi kuthiwa uyale ukuya enkantolo kwakungamelanga lokho ukuthi uyale ukuya enkantolo umuntu omdala efake ejele ngezizathu zakho wayezifakile. Njalo futhi thina njengama-African siyabahlonipha abadala bethu.
Umgcinihlalo we-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Trustin Dlovu uthi labo bayemukela ukukhululwa kwaZuma njengoba kuthiwa lokho kwenziwe ngobufakazi obuvela kubodokotela. Uthi lilungelo lezibotshwa zonke ukuthi zahlulelwe kulandelwa umthetho.
Njengomuntu omdala kungaba kuhle kakhulu ukuthi noma kuyikuthi unecala isigwebo sakhe asiyenze asekhaya lapho azothola khona abantu abamnakekelayo lapho ke kungayehlisa ne-stress kungayehlisa nolaka elusebantwini.
Ukubotshwa kukaZuma kubangele ukuqhamuka kodlakela olukhulu olukhokhelele ekugqekezweni kwezitolo nokubhidlizwa kwempahla. Okwakhathesi usesibhedlela ekhangelelwe ukuthi lapho aphuma khona alubhekise emzini wakhe. Inhlanganiso yakhe Jacob Zuma Foundation yalile ukuveza ukuthi uphethwe yini, yagcizelela kuphela ukuthi ulokhu esaphathekile njalo yathokoza ukuthi usezabika enakakelwa ngabemuli yakhe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo. Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le coronavirus eZimbabwe kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni eye COVID-19 vaccine. Ukuthola usizo ngokuphangisa kubodokotela ezibhedlela lakumaklinika kuqakathekile ekuvikeleni lokulwisana lesifo sokuvuvuka kwalapho uhlangana khona amathambo emzimbeni, ama-joints, esibizwa ngokuthi yi-arthritis. Ukuze uZulu engehlelwa yingozi yokuhlala esenhlungwini zamadolo, inqagala, ingalo lokunye, kutsho ingcwethi zezempila kahle. Intetheli zindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Lesi sifo sivame ukuhlasela abantu abadala kodwa odokotela bathi silakho ukuhlasela labantwana. Udokotela Alpha Mandizwita Senderai uthi kuqakathekile ukuthatha amanyathelo lasebantwaneni ngoba behlaselwa emphinjeni lakumadlala.
Ebantwaneni kumele sinanzelele, singabona bele sore throat ebahluphayo ingahlasela inhliziyo yabo. Kasibone odokotela ngokuphangisa.
Uthi lesi sifo isifo esiyasikhula sisiya njalo ngokukhula komuntu, okuyikho sitholakala ikakhulu ebantwini abadala, ethi kuqakathekile ukuzivikela kiso.
Ukulolonga umzimba nje kuqakathekile, njalo ungabona uvuvuka kuma-joints dinga uncedo masinyane.
Umnumzana Splendid Chifamba wenhlanganiso ye-Health Awareness Center uthi okwenzakalayo kulesi sifo ikuphazamiseka kokuzivikela komzimba, ngakho ke ukuthuthukisa amasotsha awo kuyindlela eqakathekileyo.
And we do that either by natural means of tablets, that's number one. Number two,
lokhu sikwenza ngendlela ezimbili, eyamaphilisi lokudla. Ukudla kuqakathekile kakhulu.
Uthi kulezinye njalo indlela ezifana lemichina, ama-massage lamanye ama-therapies akhona ehlisa inhlungu. Udokotela Senderai uthi okuqakathekileyo ikuhlolwa isifo singakakhuli ngoba sihlupha ukwelapha. Unkosazana Chenai Chikoko ogcina abantu asebebadala eMelford uthi izihlobo labangani kumele ziphathise abomdeni asebekhulile abengenelisi ukuzenzela kuzikhathi ezinje.
Uzathola sebehlaselwa langezifo zengqondo lokuhlukumezeka bengaswela ukunakekelwa.
Ingcwethi kumsebenzi walesi sifo zithi silemihlobo etshiyeneyo egoqela i-rheumatoid arthritis, i-osteoarthritis, i-juvenile arthritis, i-gout leminye. Njalo sibikwe sihlasela abantu abahlanu kusiya kwabalitshumi kunkulungwane ngayinye emazweni asethuthukile, kukanti ke isihlolisiso yenziwe emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika iveza ukuba abantu abangaba yisilinganiso sokungamachumi amabili lathoba minwembili ekhulwini 27% labaphezu kweminyaka eyisithupha lanhlanu 65 years bahlaselwa i-arthritis. Ukuphuza ukuselapha kubikwa kungabangelwa ukukhubazeka emzimbeni. Ingcwethi zokwelatshwa kwalo mkhuhlane ziyavumelana ukuba ukuthola isikhathi esihle sokulala esenelayo, ukulolonga umzimba, ukudla okwakha umzimba okufana nenhlanzi, amazambani, izithelo, imbhida, indumba lokunye kungaphathisa umzimba. Kodwa abantu kumele bedinga usizo kuqala kubodokotela emakliniki lasezibhedlela bengavele beqalise ukuzwa inhlungu zalapho okumanyana amathambo ama-joints. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Iminyaka emibili lokhe wabhubhayo owayengumongameli weleZimbabwe uMoyi umnumzana Robert Mugabe. UMoyi wasuswa esikhundleni ngabebutho ngomnyaka ka-2017. Bona-ke abagcina benika intambo zombuso kumongameli Emmerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye abathi ukhona okuqakathekileyo owatshiywa nguMgabe, kube labanye njalo abathi watshiyela uZulu inhlupho ezingapheliwe eZimbabwe. UMgabe wakhulelwa umkhuhlane wemvukuzane wabhubhela esibhedlela sakwele Singapore. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi uMgabe watshiyela abantu inhlupho eziningi.
Abantu bonke abahlukumezwa izanu uMgabe ubusa bayazonda uma behlala bekhunjuzwa ngomuyi, ngoba sinje nje nguye owafundisa uMnangagwa ubucuku njengestudent yakhe. Akulalutho esimkhumbula khona uMgabe ngaphandle kokubhidliza inotho lokubulala abantu besiNdebele endaba ezapho.
UMafa uthi eleZimbabwe kumele lingaphindi izinto ezimbi ezenziwa nguMgabe.
Lokukhetha abantu bakhe abathandana laye ngenxa yobuhlobo le-regionalism lezihlobo zakhe eduze, amanga amabi vele thina sibona ngani uMgabe nguye owatshiya ehlanyele inzondane ekhona, ngoba amajaha asibusayo khathesi ngabatwabakhe owabafundisa. Yikho ke uMnangagwa laba sikhala ngomgabe.
Lokhu kusekelwe isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Dube, yena othi indubo ezibhekane leZimbabwe zabangelwa ngumuyi.
Eqinisweni uMgabe asifisi ngitsho lokumkhumbula, siyafikelwa yimicabango yochuku lwakhe ebulala abantu ngesikhathi segubrahunde. Siyakhumbula ukuhlupheka kwabantwana beZimbabwe.
Kodwa umnumzana Peterson Sibindi osakhulayo ebandla leZANU-PF uthi kukhona okuningi okubambekayo okulilifa elashiywa nguMgabe.
I remember former President Mugabe as a person who was determined to speak the mind and raise the economic conditions, especially of the...
Ngikhumbula ubaba uMgabe njengomuntu owaphakamisa isimo sabensundu. Nxa sikhuluma ngokukhululwa kwabantu sikhuluma ngomgabe. Nxa sikhuluma ngemfundo sikhuluma ngomgabe. Nxa sikhuluma ngezamabhizimusi sikhuluma ngomgabe.
Independent thoughts that varied into entrepreneurship, we talk of Robert.
UMgabe wathi esanda kususwa esikhundleni wacela umanyano wenhlanganiso yezwekazi labensundu e-African Union kanye lemhlubuleni wangezansi yaleli zwekazi e-Southern African Development Community, SADC, ukuthi zingenele kulokhu ayebhekane lakho. Kodwa lezi nhlanganiso zathi abantu bezibabhe kumele bazikhethele ukuthi bafunani. Abanye ababesekela umgabe bacina labo sebembalekela besithi amasosha enza kahle ukumsusa esikhundleni ngoba wayesephelelwe ngumphako. Abancoma imisebenzi kamuyi bathi wakhuthaza ilizwe leZimbabwe ukuthi lakhe izikolo eziningi lokunye esesembusweni. UZulu wezwekazi le-Afrika limkhumbula njengendoda eyayilesibindi sokumelana labahuquluzi benotho bamazwe angentshonalanga ayengakholelwa embusweni wabensundu engathikazi ukubatshela. Ngakho-ke emehleni abanye abangadabuka eZimbabwe babembona njengeqhawe. Abadabuka emathebeleni nenkabazwe bathi kabasoze bakhohlwe ucuku lwakhe njengoba wagcina etshona engaxolisanga ngombhuqazwe wegugurawundi owabulalisa abantu bale mihlubulo yomibili abazinkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili i-20,000 ngeviyo lebutho alithumayo ele-5th Brigade elalilolongwe yilizwe le-North Korea. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Zemidlalo, ukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uKnowledge Msona uthi iqembu leli khona lizatshaya eziwayo loba nje lingaqalanga kakuhle umkhankaso walo okuyadlalela imidlalo yomncintiswano wenkezo yentshantshu yezizwe zomhlaba e-World Cup. Kubika uJoseph Njanji.
Umsona uthi abalandeli bomdlalo wenguqu kumele babekezele ngoba emdlalweni kutholakala impumela ezintathu njalo isimo asikho sibi kangako ngoba bengadlalanga kuhle emdlalweni owodwa.
Indlela esiqale ngayo iyafana lesakwenza size sidlale liqembu leBotswana ngesikhathi esadlulayo. Saba ngutiki lobhanqa kodwa ngemva kwalokho senelisile kunqoba kweminye imidlalo saphumelela kuya kuAFCON. Sisaselazo esikhathi sokulungisisa. Sinqobe angikhangela ukuthi amanye amaqembu enzani ngoba kusemandleni ethu ukuthi sifinyelele kuyadlala kumidlalo yezizwe zomhlaba.
Iqembu leZimbabwe lise-Ethiopia lapho elikhangelelwe ukudibana khona lelimela lelo lizwe kusasa ngolwesibili. Elase-Ethiopia lona linqotshwe nge-1 kanyanga elase-Ghana emdlalweni walo wokuqala. Iqembu leZimbabwe kale nelisanga ukuthola abadlali balo abadlala kwele United Kingdom bona abavinjwe ngamaqembu abo ukuba babuye. Iqembu leZimbabwe likusibaya sika-Group G ndawonye le-Ethiopia, iGhana kanye le-South Africa. Njalo iqembu elizaphutsha imidlalo yezibaya eliphezu kwengalane yilo elizadlulela phambili likhankasela ukuyadlala kumncintiswano wezizwe mhlaba. Ngolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, amaqembu adlala kusigaba saphezulu aseqalile amalungiselelo okuba aphindele enkundleni ngemva kokuphiwa imvumo nguhulumende. Isikhulumeli seqembu layo elendazo uRonald Moyo uthi nxa konke kungahamba kuhle iqembu leli lingaqala ukuzilolonga iviki ingakapheli.
Sizaqala nje ukutrena evikini naleyo, ngaza ke sisho ilanga exact ngoba anti uyananzelela ukubana kulokuthestwa kwe-COVID okuzayenzakala and kulokunye okungenzakala okungaphezu kwamandla ethu khonapho ekutesteni. Kodwa singabantu nje abahlala be-positive, silethemba lokubana wonke umuntu nje uzaphuma e-negative.
Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ithe amaqembu aseyenze konke okudingakalayo ukuze azivikele ngaqala loba namhla ukuzilolonga. Njalo imidlalo ye-Chibuku Super Cup yona yemiswa yephakathi laphakathi ikhangelelwe ukuba iqale njalo ekupheleni kwayona le inyanga. Labezigaba ze-Northern Region kanye ne-Central Region labo balobele amaqembu adlala ngaphansi kokuqondisa wabo ukuba alungele ukuqala kwemidlalo khona okwamiswa nyakenye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singikehlukana isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela ngokuvulwa kwezikolo lamhlanje eZimbabwe ngemva kokuvalwa kwesikhathi eside kungenxa ye-COVID-19. Abazali bakhuthazwa ukulungiselela abantwa babo indingeko zonke zokuzivikela kulolu bhubhane. Wayengumongameli walokwele South Africa uMnumzana Jacob Zuma usevunyelwe ukuyaqedisa isigwebo sakhe engekhaya ngezizathu zokuthi uphathekile emzimbeni. So kuyiminyaka emibili lokhe wabhubhayo owayengumongameli weleZimbabwe uMoyi uMnumzana Robert Mugabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Praxitus Jeremiah ngisithi asidibaneni njalo ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.